Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabulisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa izawo zasafrika zibona iinkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyahlukumeza abantu bokuza eSouth Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engwebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena noJesu bayiqakezela bachaya umpululu ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lapho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Bandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abomantshingelane awe security. UMalema uthi uza kwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwezenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli izindaba esebenza kwele South Africa uSimbarashe Nembaware.
Okubuhlungu lapha yikuthi abezopolitiki basebenzisa indaba yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uWayman Mashaba exotsha ku-DA esiyabumba iqembu lakhe Action SA ekhankasa njani ngendlela yangodaba lama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwama-council yaqala indaba yami yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amamalawensi asebenza ngaphi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokho akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ngenxa inzalo South Africa zona inkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. And ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kukhangela kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. Amandiya asabantu bokuza abelungu hayi asabantu bokuza abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka iGovernment of Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners isomaZimbabwe inikise barenyele ama-permit lana amahhala okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitiki zabo kungani amaZimbabwe zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi tuhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela amavisa amahhala wonke beyi-5 million. Zengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamavisa lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oyemini bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma indaba zalezo. Impumela yokuthi uzaba ne-xenophobia and ku-xenophobia siwabona amapholisa nje abemile evukele sokugqekeza izitolo ezirana ngama-foreigners amapakistani, ama-Nigerians usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouthaton edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangelele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MDC Alliance hathi ele-MDCT, ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare Southern Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa nguJesus Christ langena eJerusalema abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezingubo phansi balamacansi? Hayi, idonki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela, abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo, lepikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzele abantu abami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. kodwa ungaba isithutha uloku khangelwa ukuthi suthe bambe ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi iconstituency ye South Adoni ngeye MDC Alliance njalo siyakutshela ukuthi uma ungasozuguquke yikuphela kwakho politically ungahambi zinuka amakhwapha kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokugolomba abantu sesingena khonapho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ungumuntu weMDC T engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter kazinuka amakhwapha lamajahala akusesaba ukungena kuma by-election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo ingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba uMnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa
Ayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki uya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungasiwe umkhokheli mina uqinisile nxa esithi khona ngangena lebizo le MDC Alliance it's very true nalamhla ilokho ngikhona ngilokho ngikuwa MDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yibe ngivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga ku MDC Alliance ngiphumanga kuMDCT ngiloko ngiyikhulu lokho lokwenyayikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi kwala yokuthi kuthiwa uzadliwa khambela singukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo2023 asazi kumbe sebona yase profita kakhulu ukuthi kona hayi ngo2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time la ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesi abantu baya kuma by-elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu baba yizithutha abazange bakhangele ipolitics abazange ba-read ipolitics so mina lokho akukhulumayo umfowethu hhayi yekelani azikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hhayi lokho hhayi angiyenzi wethu angimtethisi hayi angikhuluma okubi ngaye hayi umuntu nje engihloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hayi angikhuluma okubi ngaye faranisa lamadonki lokho hayi umbono wakhe uright uvuza acaba njengakho lokho okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics ni ngilezi into zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angila mali engiyiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivotelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi South Africa nini njani senyenzile i-development enye emangalisayo uSouth Africa eSouth Africa la ilandela kuhle ayisimi isithuta mina abantu bazazikhethela abakufunayo Xa befuna umuntu ozabuya ngene 2 months usexoxwa futhi abuye 2 months exoxwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina uli constituency ofuze abuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje echa ukuthi the walkover ayikwenzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency le ibanjiwe yini uthi ama deck deck ngiyabonga kakhulu hayi ube lela ngelihle mnumzana Mafa for wethu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda
Kwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lekroniko lilodaba lokuthi umanesipala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu, kodwa umanesipala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usephendule kubi uhulumende weleMelika ngemva kokuba isigodlo sommeli weleMelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwama-by elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luzakuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngwena siyalibingelela noMrs Dube nabomaDube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure o inamba engiyisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngiyemsebenzini, kodwa ngithi kini hayi, ngibona i-prediction yami iyangichitha. Bengizama ukunqamekela ama-calendar nama-ball point, hayi kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana, ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omusha, singabonga mani philile, thina siyaphila, hayi siyalibingelela besilihlola nje, akube kuhle kini. Ibingelela abantwana,
ngiyabingelela ku-studio igama lami ngu-Dombodema Resettlement. Ngizwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kanikwazi mina phela ukuthi kubhaliswa ngapi. Kakukho lapho kubhaliswa khona, ngizwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise, ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabanalwazi ukuthi ungavoti kwabo, ungabhalisi kwabo, kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa kula ndawo lapha okubhaliswa khona siyacela ukuthi kasifake izindawo, siyabhalisa.
Sanibona njani, bonani bantu bangithi linjani ngezindawo ngezindawo? Mina ngimangazwa yilo muntu wezanu-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa ebhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engingakwaziyo ukuthi abantu labana bona babulawa okusemthethweni yini, ma engabe ekhupha igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engama phambi kwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala ebhalakwe ezizwisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kathi kwenzakalani ngomnankakho yilokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa kiqiniso labana abantu labana imphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba lamandla, bazoba lamandla abantu la, basezodlwela usezoqalekiswa umnankakho, lisezoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babana ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayala ukuxolisa, bazama kabantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandelela, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imphefumulo yabantu abana iminingi kakhulu elele laphana, bonke basezovuka bezilwele uzoqalekiswa umnankakho ngalento yakhe ayiyenzayo le. Keze kube lesibini sokulandelela lo muntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esamzwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kubuyahlonishwa indawo yebhalakho le, kube ihlonishwa kakhulu.
Hayi siyalibingelela nini bonke bantu ngamini Nkomo nani nonke bantu be-Studio 7 bantu bakithi. Ah sakuvelele emhlabeni savelelwa, izani lokhu ithi iyawini, ukuwina kwayiyenzani, itholani, nehamini yezi 40 years now kathi sikhuluma ngamatshe esikhumbuzwayo kuzayo. Sengicela ke sibangilizwe, sibangilizwa kutsho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni, sibangilizwe. Ayibhongi inkunzi sizwe, sibangilizwe. Cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi sizwe, siyakucela mtaka Nyongolo, siyakucela abantu bakithi. Hayi abantu bachabathe sacha kwacha abantu eTanzania babulawa amahovete bedilena ukuthi akuyahlanganiswa sesifa sisebenzethu namanje lakhona apha sowesitsha sitizama ukuthi abantu babebulatisi bafundise sihambe siphanda lapha lalapha sisaphandeni. Siyacela sidunga mini Nkomo like lizwisise into lezi liye lizwe liye kuyo kudalwa yena lokuthi uzawina ewine engayizwi lutho ngicela undodala kwathi usimelani vela msanga usimelani intatheli lokuthi awusimelani wakwakhuphe enye into ukuthi vele kabawini ngamavoti abantu bawina ngamavoti abantu bangaphandle baye bethatha abantu besengezambezi usimelani wakwakhulumela igama lapho mhlazana kuvotwa wathi heyi khangelani abantu abakhona abaphuma kulindle encane engako enye kumeleki liyawina hhayi hayi singabekhuluma into yokudlala abantu besifa bethola nzima siyalicela ke lilungisa into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi be-Studio 7 sakazi udaba olukhulunywa ngoJoseph Chuma ludaba olusukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezekile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwe lapho esikhona idudula yena ezokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into oyikhulumayo kuthina ethi wona balibandla elilula amalungelo abantu libandla elenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasinzelana leyo ndleza ngu-PF ifunde nzima sibhadala i-school fees namanje asiqedaka nezikolo ngenxa yebandla zanu-PF liyenzeni for 40 years ibandla zanu-PF nezitendi siyazithenga balwa obaba bethu balwa omalume bethu betela impi ukuthi kuthole inkululeko ezimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo sisemali ephezulu sizothola nokwamahhala ezimbabwe kobulawayo idrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahhala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe bathola izinto mahhala baphiwe izitendi mahhala thina ezimbabwe ilizwe lalelwa ngobaba bethu baempini belela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje okuliboshiwe izanu-PF hhayi sikhathini ezanu-PF Joseph Chuma thiyani ukukhuluma engaziyela bogawuli siyani sihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphasi kwezanu-PF sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezanu-PF izitulo nani nani libanika izinto ezihlukeneyo thina lingasinikeziwe ngabantu besindebelele sihlukumezeke ezanu-PF sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani mahlaba ezulu sanibonani balandi be-VOA yeah I'm saying this with much anger Bisharamba is a spokesperson in Zanu has no right to speak with emotions phezu kwalo kwabakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwa ikudelela abantu kani basidelela thina amandebele kusukela yabona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amandebele ngokubisela back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlaba ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong yikusidelela amandebele komdlalo balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi that's very wrong actually I hate it actually no thalakhinikelwa izihlobo zethu thina sizibuhlungu but he speaks like that ufuna ukwethusela ubani Sharamba
nivuka njani ku-Studio 7 hayi thina siyavuka akulaluthalobi bakithi ama-messages lawa liyafowadayo okukhulunywa ngokuthi sokubotshwa abantu sebexotshwa amanye ama-messages njana lawo bakithi liyananzelele izinto ezindala njalo ezinye izinto into ezingekhona abanye basekhaya bahlakaniphele eceleni yazi uhlakaniphele iganga fana lokho ukuthi ufuna uhlale uthethusa abantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekeleleni ukufowada lezi zinto ezingenangqondo singabantu siyatshayisa khonokana abantu basazotshaya betshayelwa khonokuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka isihaba sesesenza ngathi kuthiwe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le eseliyenza ngakhona izolo bengisethe upfanteni ngihambile ngabhoda kakhulu I saw nothing into engiyibonile umunye ubafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe ebothelwe into zakazenzayo ezingeke emthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikitsha khona bemphosa ngamathi bethe kahambe kini kuyaganga so khona lokuyana akutsho ukuthi sokuyikhona loko linethe likufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromote asizamenini ukuthi ule data enough uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani Studio umuhle Studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu sihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngomsebenzi awenzayo ukulwisana lenketha betshabi lokulwisana lalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelihlo ubaba abakukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha betshabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuna iZimbabwe iyi-one so labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadla imbeba bobani banjani banjani hayi siyacela abasakazi bakaStudio 7 futhi ama-audios anjalo lingawafaki ngoba thina asifuni inketha betshabi ukuthi ngumtonga ngumdebele ngumbani ngumshona utheni ngumkhalanga akusebenzi kodwa okuqaka oqhakathekile ukuthi sonke singabantu oqhakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngomshona udla imbeba ubani utheni phendula iaudio yondodo wayekhuluma sithi yabantu badla imbeba akusebenzi lokho udla imbeba sicela ukuthi khulumele into iyiyo ngiyabonga Studio 7
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EliChina selikhuze abenhlanganiso yesTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane. Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso owenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimoda ngoba imoda ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komthina ohlola izimoda legciwane le-coronavirus. Kwezemelika udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-internet besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile legciwane le-coronavirus. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jabu Nyathi saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babathandi kanye labalaleli beStudio 7. Mina ngiseSeattle eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena. Inani labantu abasebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku badlula inkulungwane ezinhlanu ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni sase King County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Ngathi lapho besingakabhekani lohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile esatholakale ezitolo baphange bayethenga uthole amashelf esikhamisile nje kodwa hhayi bokungakabi luhlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MTC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.